Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesihlanu mhlazi ku 5 Nhlangula 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulaba lichumi lanhlanu 15 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane le coronavirus bese kukhweze inani labalegcikwane leli elizweni lafika ku 237. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe lithi selithethe isigodlo sebandla le-MDC ebesisetshenziswa libandla le-MDC Alliance ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa esithiwa yi-Harvest House. Ibandla le-MDC Alliance lithi kumele kukhethwe ikomiti ezimeleyo ezacubungula udaba lwabesifazane abathunjiweyo kulandela amazwi kamphathintambo wezamapolisa othi baqamba amanga.
Isinqumo lesi esokuthi kube lesijeziso usuka ku-National Council. Umuntu onguye umphathintambo ku-National Council ngumama uThabita Khumalo.
Uhulumende sekweze imbadalo yamafutha ezimota okwesatshelwa ukuthi kungabangela ukukhwela kwentengo yempahla lokudla ezitolo.
Udubo luvela ekuthengisweni kwawo amafutha ngamabond abantu abawathengayo bethenga ngama US dollars.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Milanhlanu 15 abavele kwele South Africa batholakala belegcikwane le coronavirus esokukhuphule inani lalabo abalegcikwane leli eZimbabwe ledlula amakhulu amabili i-237. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu phose inkulungwane eyodwa 957 abahloliweyo leli gcikwane izolo. Kulaba ngamachumi amathathu asebesindile kuleli gcikwane. Ibandla le-MDCT lithi selithethe amahofisi esigodlo sebandla le-MDC Alliance eHarare athiwa yi-Harvest House kumbe Richard Morgan Twangirai House. Kodwa unobhala jikelele webandla le-MDC Alliance umnumzana Charlton Wende ulandule ukuthi amahofisi abo athethwe. Kuncwadi elotshwe ngunobhala jikelele we-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi baphiwe amakhiye e-ofisi le ngokuthula kungeladlakela. Wengezelele sithi kusukela lamhlanje imihlangano yebandla le-MDCT isizenzelwa kulama ofisi. Isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Khaliphani Phukeni ugcizelele amazwi kaMonzora etshela iStudio 7 ukuthi mpela sebewathethe ama-ofisi la. Kunjalo nje ibandla le-MDC Alliance lithi lifuna kukhethwe ikomiti ezimeleyo ukuthi icubungule udaba lweziphathamandla zabasakhulayo zebandla le-MDC Alliance ezithi zathunjwa, zatshaywa njalo zahlukuluzwa ngokwecansi ngenyanga edluleyo ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha. Lokhu kulandela amazwi kamphathintambo kahulumende ubona ngokwenzakala elizweni umnumzana Kazembe Kazembe othe akusikoqiniso okwakhulunywa iziphathamandla lezi ezibalisa unkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri loNetsai Maroba. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance unkosazana Fatsai Mahere wethule umbiko osola umnumzana Kazembe esithi usebahlulela khona ukudingisisa kungakaphuthi. Kusenjalo amalunga aleli bandla awaphatheka edale leparlamente ele-senate ngaphandle kwesinqumo saleli bandla athi aselindele inyathelo lizathathwa ukuthi bajeziswe kumbe baxolelwe kulandela umhlangano we-National Council webandla le-MDC Alliance ngolwesithathu. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi basalindele njengezigaba ukuzwa ukuthi izijeziso zizathathwa njani njalo uChiruhosa uqale ngokuchasisa ngesisekelo esisetshenziswa libandla lakhe
owethu umlando njengeprovince yakobulawayo hayi ulula into eyakuqala ngiyokuthi isinqumo lesi esokuthi kube lesijeziso usuka kuNational Council usuka kuNational Council umuntu onguye umphathintambo kuNational Council ngumama uThabita Khumalo ngikhuluma igama lakhe ngoba singakhangela isinqumo seMDC uAnexure C owe Disciplinary Code of Conduct and Regulations uthi wona ku section 3.112 uthi ku functions of the National Disciplinary Committee ilawo amandla eyokuthi ithonisise injalo iphinde ifake isinqumo lesijeziso kulowo muntu oyabe iphambanisile asikezi ukuthi isijeziso sangkhona singaba isijeziso kodwa engikwaziyo ukuthi into yena le ukuthi abantu bahambe eParliament lona ibandla likwalile khonoko into esuke yayangisa ibandla
siyezwa njalo iNational Council sithi idingisisile ukumalunga ibandla leni athola ukuthi abantu bathi ungcono bebuyele eParliament lihlalile yini lonke njalo ikusasa libona injani
into suke yakhulunywa kuNational Council kodwa vele thina abanye nje esiku information bese vele sisebenza sibuza abantu ebandleni ukuthi kungabe kunjani ukuthi abantu babuyele yabona ukuthi umnumzana umudenda wavela waphambanisa ngokuvumela ukuthi amalungu ama MPAMDC bakhitshwe eParliament njalo emhlabeni jikelele awuza kube lebandla elithatha izinqumo ezinjani ezokuthi kukhitshwe abantu beParliament isinqumo leso senziwa abantu ababili kuphela akulanto enjalo akula National Council eyahlalayo ukuthi ixotshe abantu eParliament uzananzela ukuthi kukhona iorgan yeparty ethiwa yi-National Executive eyiyo emele irecommende nanje ikhulume ifake engathi yi-direction nanje ekhombele ukuthi hayi ibanda limele likhangele entweni zokujezisa kumbe nixolele abantu
lo ngumnumzana Swithan Chiruhosa isikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ukuhulumende sekweze intengo yamafutha ezimota emizameni yokuqeda ukuswelakala kwawo elizweni. Kodwa ingcwethi kwezenotho zithi lokhu kuzabangela ukukhwela kwentengo yokudla lempahla ezitolo. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority kumbe ZERA lwazise izolo ntambama ukuthi kusukela namhlanje ilitha ipetulo izakhuphuka isuka ku-$21 isiya ku-$28.96. Kuthi e-diesel yona izakhwela isuka ku-$20.84 isiya ku-$24.93. Ukukhwela kwentengo yamafutha lokhu kuza ngesikhathi esilela kakhulu elizweni. Usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank, umnumzana John Manguja, utshele idale lePhalamende izolo ukuthi uhulumende uthenga amafutha eneleyo phandle kwelizwe. Ngakho uthe uyamangala ukuthi kungani engatholakali elizweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezenotho omnumzana Masimba Kutshera, yena othi kaboni ukukhwezwa kwentengo yamafutha lokhu kuqeda udubo lokusilela kwawo elizweni.
Angiboni ukukhwela kwentengo lokhu kuqeda udubo lwethu olokusilela kwamafutha lapha elizweni, ngoba udubo luvela ekuthengisweni kwawo amafutha ngamabond abantu abawathengayo bethenga ngama US dollars. Udubo luku rate elisebenzayo nxa abantu bethenga ama US dollars, ngoba kungasenani ukuthi i Reserve Bank iyanika abantu ama US dollars kumbe iyathengisela abantu ama US dollars nge 25, kodwa bonke abafuna ama US dollars kabatholi nge 25. So kusitsho ukuthi bayahamba emkambeni bayodinga ama US dollars ngabo 70-75 pond. So uthi babuyele bathengise ilitha nge 28 dollars kumbe 24 dollars. Uyabe usub economic, akula sense ukuthi abantu bathengise ngentengo enjengaleyo. So kuzaba lodubo oluzahlala lathi okwesikhatshana nxa kuyukuthi indaba le ama US dollars lokutholakala kwawo ingalungiswanga.
Usiba lokhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutshka uthi uhulumende uyawaleta amafutha elizweni, kodwa okumangalisayo yikuthi katholakali emagalajini. Kuyini kahle kahle okwenzakalayo lapha?
Akumelanga ugovernor amangale ngodaba lolu, ngoba siyakwazi ukuthi ama-policies akhe awama US dollars ukuthi sile official rate eku 25 le black market rate eku 70-75 yo abanga lokho. So ngibona njengalo ugovernor umele ahlale phansi ebone ukuthi nga-reviewa yini ama-policies akhe ukuze ehambelane lokwenzakalayo elizweni. Hatsho ukuthi ugovernor ule rate yakhe emkambeni lapha kule rate yakhe, i-rate zangona zithiyene kakhulu okubanga ukuthi kube lo dubo olunjengalolu esilubonayo ekuthengiseni kwamafutha.
Singathi ukukhuphuka kwentengo yamafutha lokhu kuzabangela na ukuthi intengo yezinto iyona ehlala iqonga njalo nje layo ikhuphuke
kakhulu? Siyakwazi thina ukuthi amafutha asebenza kakhulu ku production and distribution chain. Ukukhwela kwamafutha ukuthi ezinye izinto ezilungiswa kusetshenziswa amafutha lawa, kungaba kuma-generator kumbe ku-transport, lazo ziyakhwela. So ukukhuphuka kwentengo kwenzakala sibili nxa kuyukuthi amafutha ayasilela kumbe intengo yakhwela, ngoba asebenza kakhulu ku-production and distribution chain.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungela ezenotho obexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi uMabhalani kugatsha lozokwethulwa kwembiko omnumzana Nick Mangwana usecebise umfundisi Shingi Munyeza ukuthi angabosebenzisa ezekholo ukuchothoza uhulumende. Leli phephandaba lithi uMunyeza ongumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele engasebenzisi iBhayibheli ukuchothoza uhulumende ngoba kabasoze bamhloniphe. Iphephandaba le-Daily News lithi amapholisa amise abasekeli bebandla le-ZANU-PF ukuthi bangene esitaladeni batshengisele ngokubulawa konsundu owemelika uGeorge Floyd owakhanywa lipholisa waze wafa. Amapholisa athe imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus yiyo engavumeli ukuthi batshengisele. Kwamanje ke sizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani balaleli be-Studio 7. igama ngumthabisi ngwenya ngihlala eJohannesburg le South Africa mina into engifuna ukukhuluma ngayo indlala le esekhaya esekhaya iZanu PF idlala ngabantu ayiphume abantu asikhipheni iZanu PF sikhathele ngale gama leli hayi akukuthinje iparty mina ngibona kungcono ukungena iparty kaThokoza Khulu hayi le uchamisa wathi uchamisa wona uchamisa lapha abantwana bayizolo lapha bangena ku MDC manje lapha uyabona so thina sivotele ukuthi uMakhupu angawe uyangena lapha ebe upresident abantu bazama ukuthi yabo kutshintsha impilo ngoba amanye amazwe ngeke asi-invest kungelalutho ukuthi kuyabonakala ukuthi hayi iZimbabwe uyazama kuyafana iyabulala iyathumba abafazi yenzani uyabona into ezifana nalezo hayi nathi bezimbabwe masiya ngayo esouth africa siziphathe kahle bekuyekele ukuzibiza ukuthi yeinsimbi ngezetsholotho yeinsimbi ezedlwayo kuyini konalokhu
Sanibonani bantu be-Studio 7 basakazi be-Studio 7 senibona senibingelela nonke siyajabula ukuthi nisinikeza umsakazo alright siyajabula kakhulu basakazi be-Studio 7 lana inkinga esinayo lana i-coronavirus lena ingani abantu bayanda la eMzansi la mina ngikhuluma ngiseMzansi kumanje sebebaningaba abantu abasephethwe ile coronavirus kunzima kunye futhi indaba zasekhaya uThokozani Khuphe nophugeni wakhe lona nalona uDan Moyo abahlukane nokudiliza i-opposition kuyafana bona ngoba manje bafuna ukuvotelwa ngamakhod thina asivotelwa ngamakhod sivotelwa ngabantu iMDC Alliance yachamisa iqembu labantu labo abantu bona bathi bona hey MDC kaMakhupu uMakhupu waphuma wayofuna amavoti wazithola amasithi only 2 seats makhophi kodwa manje napho Dan Moyo babhizi bakhuluma into zabo la thina sifuna ukuvusizwe bona bona babhizi ene iZanu PF busy ithumba abantu ibulala abantu yenzani from 1980 ibulala abantu
salabonani uStudio 7 mbingelela kumahlabezulu nami akodwa ngifuna ukuzisho uthi ngobani yazi mina kunento engididayo la kule ndaba mangilalela la kuStudio 7 phakathi kwendaba ye-MDC MDC Alliance yeZanu iZanu PF ya ugabe wayesuse uba kumnangagwalakhani ukuthi kwe-deputy president bathe mase bethathe umbuso umnakagwa bamthatha bona bawulandela yini umthetho ukuthi umnangagwa ebuye ngoba u-deputy president wayekhonwayo u-deputy kamkamkabe bona basebenza ngayiphi indlela 2 ile MDC yenale yabochamisa nayo izibe iMDC naleyo beze beyivumele ingenele ukhetho babeyivumele ngawuphi umthetho namhlanje masebebona ukuthi wona uchamisa ulapha nawongekho emthethweni angisho ukuthi ngisupporta uchamisa noma support ubani kodwa bangilalela lezi nkulumo lezi kuningi okudidayo la ubuntu lapha sesidlala ipolitiki nathi sesiyadida ngoba nayo umnaka kwaphela akasuzula phela ngoba nayo futhi akahlala ngokusemthethweni iZanu nayo yadestroya izaphu akuzange kube semthethweni nakho laphana ikhandi unit masingabuyele emo ngoba kufanele umthetho ufeve bona ukuthi behlale emandleni ukuba phazamisayo ukuthi bengahlale emandleni njalo sofanele njalo bekulokuchikizwa kushoniswa uMakhupu noma ngaba esiza ngendlela eright kodwa ugcina kungathi uza ngendlela engayiyona ngoba izenzo zakhe kwakumele lolu daba ifulwalungekho right kwakungamelanga bevumele iMDC nelayisiholojani ukuthi ingenele ukhetho vele ngaleso sikhathi kwakuzocaca ukuthi kukhona okungekho emthethweni manje bayivumela ngawuphi umthetho namhlanje masebezothi umongameli okungekho emthethweni hhayi ezinye izinto kodwa ke bezama ukuthi beqondise izinto ngeqiniso mani ilizwe leli sediwa ukuthi izwe leli livuke liphilise abantu siyafisa ukuphila ezweni lakithi hayi kuhlupheke emazweni ayo ndlela esihlupheka ngayo
linjani nibakaStudio 7 abahle eyi mina ibizo ngokwanele sibanda ngisebuzwana lapha ngizibuza ukuthi kanti uThokozani Khuphe yena bazama ukwenzani kanti kahle kahle sibili le MDC yabo leli ayi azuthokozani ngumuntu omdala but ayi into zami kuyenza lokhu okwenza lokhu ikuthengwa iZanu lo kazama ukukhula mani kufana nala umnakagwakho lalo ngizibuza ukuthi athi wayi vele ngaphumi yena nje ebulala ilizwe lokhu ebulala ilizwe siyaphambili
Yes, sanibonani kuStudio 7 ngiyanibingelela ngenhlonipho enkulu ukhulumayo nguProsper wakandlovu komagawule endaweni yasekhezi under chief Malaba, Edmund Magauli, Mpamat. Tina lapha ku Studio 7 siba nesikhalo manje thina singabantu basesindebele nesikhala ngini. Singamandebele namakhala ngokuhlala la esikhona sihlangene. Ihlupho esilalo thina esilicela kakhulu kuhulumende noma ngithi kulabo abasiphetheyo. Ibandla liphethe impela kakhulu besicela ukuthi uhulumeni asincedise ngamaphoyisa endaweni ezifana nasesayidini laseGwanda. Ikhona indawo abayibiza ngekafusi, othakariyawa, umramba pedi, ushanyawugwe, ontepe, ogunyu, ozelezele. Zona lezi ndawo lezi zinabantu abasihlupha kakhulukazi thina abantu abaphila emakhayeni emakhaya ngale e-reserve. Thina sithembele ekufuyeni into ezifana neenkomo neembuzi nezimvu kanjalo namadoda. Kodwa-ke hayi labana abantu basiqedile bafowethu babuya babuthe yonke into esinayo. Bantshontshe iinkomo zethu bezozithengisa siyezwe ezinye kuthiwa zihamba ziyofika emashwingo zihamba zise-Western Prisons. Siyacela ukuthi uhulumente amaphoyisa akhiya izinkomo kuleliya sayidi abe ngamaphoyisa athembakalayo, ngoba ugebengu bakhona masibuzwa ngathi buhamba bube lesandla samaphoyisa. Ngoba iphoyisa masekutshontshe iphoyisa akhe shouthi kusuke sotshontshane uhulumende, suke sisikhala isandla sekungathi kutshontshane uhulumende, kanti hhayi uhulumende akatshontshe. Umuntu oqhatshwe uhulumende umuntu okhohlakele. Siyakhala kakhulu impela, siyakhala sibili ukuthi nisincedise, hhayi kancane kakhulu maphoyisa ngala bantu abantshontshe iy'nkomo zethu kuleliya sayidi laseGwanda, laseGwanda South. Siyacela mpela abantu, iGwanda line isisiqedele iy'nkomo. Njengoba ngikhuluma kanje mayoripeta emapholiseni amaphoyisa esinawo nawo akhohlakile. Ekuqaleni ngaqala ngithi mhlawumbe hayi ngoba bona mhlawumbe babona ngathi ngabe sishonini, kodwa kangakubonayo ekugcineni ukuthi hayi i-tribalism ayikho. Into ekhona nje ukuthi amaphoyisa amanye agcwele ukukhohlakala. Singabantu banye, ngoba manje xa utshontshela iy'nkomo zona lezi ezakho ezintathu uvele uthembele kizo usale ungasela lutho. Thina sifundanga-ke, kodwa-ke ama-sanctions siyabona ngobunzima belizwe ukuthi kukhona okukhona okwangena phakathi kwelizwe lethu. So sesicela uhulumente akasincedise ngalaba abantu bangapha eChanyawugwe. Bathi kuseChanyawugwe ma uchaphuthulu uvela eGwanda South.
Hey, sanibonani, sanibonani Studio 7. Siyabonga umsebenzi elisenzela wona abazali. Ngingajabula uma ngizwa irekhodi yami leyi ifundwa kwezinga about 2 times ngisenda ngingatholi ngayizwa kuradio. Bengifuna ukubuza lapha umfowethu uKhaliphani again. Ngiyahlala ngimuzwe ekhuluma lapha etikho khona. Uma abe-MC Alliance bengafaka umbono wabo uthina hayi politics bakhuluma nje, kanti yena akukhulumayo kakusho ipolitics, ngoba amazwi abo siyawathola bazenza izimvo kwamanje ngoba bakhangelela umbuso. Yikho bezenza abalungileyo abalandela umthetho ngathi bazithobile, inkulumo zabo zilokuhuga ebantwini abangananzeleliyo isimo. So akukhulumayo yena kakusho ipolitics. Ngimzwile ekhuluma lapho ekhuluma ngokuthi uyakhonza, ngimzwile ekhuluma ngokuthi kakholelwa ukuthi umuntu wadlulayo emhlabeni kaqala kuvuka akhulume, kodwa uhambe labantu abakholelwa lokho. Udingani kwabafileyo ongophilayo mfowethu, uchazisele abantu iqiniso, zamani ukuqondisa. Isimanga ukuthi ngesikhathi kuvotwa amalungelo e-MDCT bekhona, kodwa abantu bavotele i-Alliance. Lamhlanje selingena ngodlala, abantu abafakwe ngabantu babiselwa ngabantu. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela ku-Studio 7 okhulumayo ngubhova Ngwenya. Ngokuzinza ngizinze eWangi lapha esengigudluke ngayakwakha khona, kodwa ngidabuka eCholocho ekhaya. Ngithanda ukubonga kakhulu basakazi beStudio 7. Bese ngithi-ke kunobaba lapha ngathi ngubaba obuya kithi eCholocho babambiza Gawule. Uthi kambe ubaba uGawule, iCholocho ingcole kangaka, iCholocho indawo edume kangaka, kodwa ungabheka i-business center yaseCholocho indlela eyiyona. Angazi ubaba uGawule ngoba defender izanu yakhe kangaka ukuthi isimenzeleni iZANU-PF yakho baba uGawule, isiyenzeni iZANU-PF echolotsho okuncomekayo, ngoba icholotsho nje ma i-business center mayibhekile ngathi kusesigangeni lapho kugcwele khona amakhemeswane neZANU-PF yakhe, kube siyakubonga. Pho sehamba phezu kwamathambo abantu abafa bebulawa igugu rawundi abangenacala, mhlawumbe uGawule kakubone yini lokho yena, ngoba mhlawumbe yena uyasutha nabantu abakhe, usebenzele ephoketini lakhe. Ngiyabonga.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumela wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ukutshengisela phezu kokubulawa konsundu kuqhubekele phambili ngemva kwesikhumbuzo sikamuyi edolobheni leMinnesota esenziwe izolo. Ukutshengisela lokhu bekuthuli kungeladlakela njengamanye amalanga asanda kwedlula. Kunjalo nje inani labatholakala belegcikwane le-coronavirus ngapha kwele Melika selifike phansi kwezigidi ezimbili, i-1.8 million, kwafa abedlula inkulungwane eyodwa 108,051. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ngokumbuza ukuthi unjani umumo eWashington State lapho ahlala khona.
I-COVID-19 estate seWashington isezimeni esitshiyeneyo. Ugovernor indlela akhethe ukusebenza ngayo, usebenza ngezigaba ngezigaba, say county by county. Owakathesi siku-stage 1 ephela lamhlanje busuku ngolanga lokugcina lika-May. U-stage 1 lo amanye amakhawunti amancane asendaweni ezingathi kuthiwa zindawo ezingela abantu abaningi aseliqedile u-stage 1 njengelanga lalamhla. But mina lapho enhlala khona eKing County, one of the largest counties kumbe elabantu abaningi, kuloku kusiba labantu ababaligciwane, kusiba labantu abalutshwana abafayo. So ngendlela umumo izinqumo ebesivawe nguhulumende, iKing County kayikafiki kuleso simo ukuthi ingafika even ku-stage 2, asivalelwa khona lamanye amakhawunti aminyeneyo. So sokuzakwenzakala lapha ukuthi lawo amakhawunti angabhasiswanga nguhulumende kumba angabhasiswanga ugovernor, sokuzamela ukuthi bazibhabhalele ugovernor batsho ukuthi bazakwenza njani ukuthi behlise inumber zabantu ababa lama-infections, ababalegciwane kumbe labantu abafayo. So ngezinye indlela iWashington State ivuliwe, kodwa lapho endihlala khona mina kakuvulwanga, akulala ezitolo zokuthenga nje kazivulwanga, kodwa nizokuthiwa kwamanye amakhawunti abantu sekuvuliwe ama-restaurant, lezinto ezinjenzokulungisa izinzipho kumbe ukugela amakhanda, thina kithi hatshi akukabi khona lokho. Silokhu simelele nje sibone ukuthi uzahamba njani.
Vuliwe yini indawo ezifana lezitolo, amabhala lapho kunathelwa khona, lezinye indawo zokuzijabulisa?
Izindawo zokuzijabulisa ezikhangelelwayo njengokuthi they are not essential empilweni zabantu zivaliwe nalapha. Nginganika njengomzekeliso wokuthi asithi izindawo zokudlalela imidlalo kumbe ama-park avaliwe, lapha abantu abangahamba bayidlalela khona imidlalo esithe nqinyo njenge-tennis, kumbe abantwana abadlala khona bazipractisele nje ibhola lokukhahlelwa, kuvaliwe kakuvunyelwa, kuvele kulama notice ukuthi uzakuthi ufika kutshengisa ukuthi kuvaliwe.
Lo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Washington State. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wodike sikhangele ebesilazo. Kulabalijumi lanhlanu 15 abavele kwele South Africa batholakala belegcikwane le-coronavirus, osekukhweze inani abalegcikwane leli elizweni layafika ku-237. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngkosazana Thokozani Khuphe lithi selithethe isigodlo sebandla le-MDC ebesisetshenziswa libandla le-MDC Alliance ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa esithiwa yi-Harvest House eHarare. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje, olivalelisayo nguChris Gande.